Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesine mhlaka 23 Mpandula 2021 uCapitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair oqale ngolwesibili koBulawayo uvulwe okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje. Bengihlukana ngemibono yabenhlanganiso ezisebenzisana loZulu, abamabandla ezombusazwe kanye labalwela ilungelo loluntu eZimbabwe ngendlela umongameli Emmerson Mnangagwa aphathe ngayo indaba ezithize ngaphambilini komhlangano omkhulu o-United Nations General Assembly. Abogatsha lwezemfundo babika ukubana imihloliso yalonyaka yokuphutsha izifundo zika-Grade 7 o-level A-level isizabhalwa ekupheleni kukalwezi kusiya kumpalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umbukiso wezamabhizinisi oweZimbabwe International Trade Fair oqale ngolwesibili koBulawayo uvulwe okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje. Mnangagwa ukhuthaze abamankampani ukubana amele aphakame asebenzise amaqhinga alakho ukumelana lomumo okhona owe-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli wengeze ethi eleZimbabwe selinanzelelwa libhanga elikhulu eleWorld Bank njengelinye lamazwe asephakeme njalo ekhokhela ngokukhula emazweni e-Afrika. Uthe njalo ezomnotho welizwe kukhangelelwe ukuthi zizakhwela ukwedlula lokhu obekukhangelelwe lonyaka.
Zimbabwe has been declared one of the fastest growing economies in the region, as well as one of the fastest movers on the World Bank Doing Business Index.
Umongameli Mnangagwa wengeze ethi uhulumende wakhe kathandabuzi ukulandela imithetho efaka eleZimbabwe ezingeni lamazwe ahuga amabhizimusi ukuze kuthuthukiswe ezomnotho. Umphathintambo wezamabhizimusi uNkosikazi Sekhaya Nzenza uthe amakhampani abukisayo atshengisa ukuthuthuka lokumelana lesimo somnotho.
ZITF is a platform to showcase the Zimbabwean brand.
ZITF yindawo yokubukisa lokhu amaZimbabwe akwenzayo okusuka kuboniswe abanye abangaphandle esikwenzayo ngokukhalipha kwethu. Amankampani akhona apha elizweni asekwenza amaningi ukuthuthukisa lokulungisa okulungiswayo kanye lokuncintisana labanye.
Umnumzana Everton Mlawuzi usomabhizimusi koBulawayo uthi indlela zakulezi nsuku ezebulenjini ziyadula kakhulu ukuthi bazisebenzise ekuqhubeni amabhizimusi.
I-ZITF yindawo yokubukisa lokhu amaZimbabwe akwenzayo okusuka kuboniswe abanye abangaphandle esikwenzayo ngokukhalipha kwethu. Amankampani akhona apha elizweni asekwenza amaningi ukuthuthukisa lokulungisa okulungiswayo kanye lokuncintisana labanye.
Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Showcasing the New Normal for Business and Industry, Realities and Opportunities. Lonyaka kubikwa kulamazwe alitshumi lanye aphatheka embukisweni lo. Amazwe la agoqela eleBotswana, iSouth Africa, iDRC, iBelarus, iMalawi, iMauritius, Namibia, Kenya, Indonesia, iNigeria leTanzania. Amakampani abukiswayo eZimbabwe wona aphose abe ngamakhulu amane i-396. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana sebenelise ukuhlaba abantu abedlula kancane izigidi ezimbili 2.1 million ngokugcweleyo ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ukuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2.9 million. Ngokutshona kwelanga la izolo babika ukubana kulabantu abaphezu kwamakhulu amathathu 340 abahlole batholakala bele COVID-19 leli gciwane labulala abalishumi lasithupha 16. Ngokubona nemibono abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu abamabandla ezombusazwe kanye labalwela ilungelo loluntu eZimbabwe ngendlela umongameli Emmerson Mnangagwa aphathe ngayo indaba ezithize ngaphambilini komhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly. Lezi ngezigoqela udaba lobhubhane lwe-COVID-19, ukuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuzivikela kilo kanye lokuguquka komkhathi. Lanxa kulabanye abancoma indlela aphathe ngayo lezi ndaba, bakhona njalo abathi akula lutho alwenzayo ngaphandle kokuqhubeka esephula ilungelo loluntu echatsha ngobhubhane lolu. Intatheli lezi ndaba ye-Studio 7 uMavis Dama usethulela lolu daba.
Lokhu kuphuma ngaphambilini kokwethula kukamongameli Emmerson Mnangagwa umbiko wakhe oqakathekileyo emhlanganweni wamazwe omhlaba we-United Nations General Assembly UNGA. Wona oza kwethulwa ngendlela zekulenjini ngoba ekhethe ukungayi edolobheni le-New York kule Melika lapho owenzelwa khona. Abebandla elibusayo ele-ZANU-PF abanjengomnumzana Believe Gawule bancoma umongameli ngendlela aphathe ngayo udaba lobhubhane lwe-COVID-19.
Ibanjwe kuhle kakhulu ngokunjalo umumo we-COVID lo usutshengisa ukuthi umumo kuphela ongasiphathisa esingangena kiwo ukuthi abantu bonke bahlatshwe. Abantu bavikeleke bese sihlala la iCovid le ngoba umumo lo usodlulile usulimaze kakhulu emaeconomies umukonomi wethu ulimele kakhulu amanye amazwe nje jikelezi yoko into leyo yomhlaba wonke.
Wengeza uGawule sithi kunje umongameli lenkokheli yakhe bephakathi kokudinga indlela zokuvuselela umnotho welizwe ngemva kokuba ilizwe lihlaselwe lubhubhane lolu lweCovid-19.
Iyo umongameli amele akakhulu agxilekiwo kakhulu umumo wokuvuselela umnotho amazwe wonke manye nokubambana sincedwa ngama International Monetary Fund onjabo IMF.
Kodwa unobhala wenhlanganiso yelela ilungelo loluntu eye ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi akukho okujabulisayo osekuthe kwenziwa ngumbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa nanko vele engakhulumisani bezizalwane zelizwe lakhe.
So mbona ngazathi singaze sithi as long as engakhulumisani lama citizens kungala shared agenda between yena lama citizens kuzaba nzima ukuthi sithi ngoba ukhulume ku-UN umgabe ubekhuluma ku-UN esahamba ayethethisa ayekhuluma konke nje ade kusekhanda lakhe lade kuvumelane labangani bakhe kodwa kungayisikho okwakufunwa izizalwane. So laye engaze ekhuluma ukhulumela yena ukhulumela abangani bakhe kakhulumela abahlali belizwe.
Isikhulumeli kwelinye lamabandla aphikisayo elikhokhelwa ngunkosazana Linda Masarira le-Labour Economist and African Democrats unkosazana Everjoy Chidindi uthi bona njengebandla bancoma imizamo kaMnangagwa yokusiza amanye amazwe esigabeni sangezansi kwezwekazi le-Afrika ekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19.
For instance, donation of vaccines and also donation of PPEs.
Ukusiza abanye ngamajekiseni ukuzivikela kanye lempahla yama-PPEs kanye lokukhulumisana ukuze kulondolozwe ukuthula elizweni. Abamazwe angentshonalanga kumele bayibone imizamo yethu, hatshi ukuqhubeka besiba ngusomlomo wabanye abantu abangelani le ndaba zokusiza ilizwe.
To be a mouthpiece of individuals with nothing to offer.
Kodwa bebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi okwenziwe ngumongameli Mnangagwa selokhu wathatha intambo zombuso yikubuyisela ilizwe emuva. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Clifford Hlatshwayo ulandisa kabanzi ngalokho.
Nothing plus nothing is equals to nothing. We are confronted with the Sibhekane nenkinga eziningi njengabantu yokubalisela ukuguquka komkhathi, ubhubhane lwe-COVID-19, udaba lokuswelakala kwemisebenzi, umbuso kantando kayiphikiswa, ukubuswa ngogodo e-Afrika lakwamanye amazwe lalapha eZimbabwe sibhekane lakho lokho, kusobala ukuthi kaziyi kulungiswa lezo zinto.
Uhlatshwayo uthi kunje abantu babhekane lobuyanga obubangelwa nguye umnangagwa lohulumende wakhe, ikanti esikhathini sangemuva kwakunganeno.
Homes are being demolished by the system under the instruction of government employees.
Imizi yabhidlizwa izisebenzi zikahulumende. Sikhuluma ngokususwa emizini yabo kwabayanga bemaphandleni. Abantu bayasuswa emizini yabo khokho babo. Abanelisi ukwenza izinto zabo. Asikhuluma ngabantu beChinampamba, abantu beChisumbanje, abemathebeleleni North. Ukunsukwana izandla kwedlula kulabantu beUzumba, kulabemthoko, kulabechilonga. Asebebhekane le nkinga efanayo nezinye zezinkinga ezibhekane lozulu weZimbabwe zelezo.
You name it. So those are the challenges that the people of Zimbabwe are facing.
Kungalesi sizathoke bekhona bathi umbuso kaMuyi uRobert Mugabe wawunganeno lanxa wawulocuku lawo. Wawusenza lokho usiba lozwelo kubantukazana. Besithi lo okamnangagwa awulandaba labantukazana ukuthi baphila njani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuluma ngokuthiyeneyo khona manje emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York kwele Melika. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele zesulwe izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU PF ngamazwe entshonalanga.
COVID-19 pandemic has increased the vulnerability of our economy, which is already crippled by the adverse effects of unilateral illegal sanctions imposed on the country.
Nini esikwenzayo kodwa inengi lakho libiselwa muva izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe leZimbabwe namazwe entshonalanga. Sicela ukuthi zesulwe izijeziso lezi ngoba zisibisela muva ekuthuthukiseni ilizwe. Sibonga umanyano we-SADC osisekela kudaba lolu. Silethemba lokuthi ziza kwethulwa izijeziso lezi ukuze ilizwe lethu lithuthuke ngemfanelo. Sicela lisisize kudaba lolu ngoba sizimisele ukusebenza labantu bonke.
Zalethulela okuningi ngodaba lolu kuhlelo lokuseni kuStudio 7. Kulabanye abantu abathi uMnangagwa bekuvele kumele akhulume ngokwehlukeneyo okuhambelana nokwenzakala eZimbabwe okunjengezijeziso zenotho, ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 lokunye. UMnumzana Edwin Ndlovu okubandlele MGC Alliance uthi akumangalisi okunye okukhulunywa uMnangagwa.
Kuyamangalisa, kuyadanisa ukuthi umongameli weZimbabwe Mnangagwa lapha akhuluma khona ukhuluma esola ama-sanctions kuphela. Ngala program of action alayo ayikhulumayo ukuthi umnotho welizwe ofahlakeleyo angawulungisa njani le uhulumende wakhe wesibutho lebandla lakhe leZANU PF kawukhulumi lokho, okwakhe ukhuluma ama-sanctions kuphela. Ikanti ama-sanctions nalawo ngama-sanctions abazifakela wona ngokwehluleka kuhlonipha ilungelo loluntu. U-Ian Smith ngesikhathi seRhodesia wafakelwa ama-sanctions kodwa i-economy yeRhodesia yayiqine isaka. Idola leZimbabwe lali-1:2 ledola leMelika. So kutshengisela ukuthi ama-sanctions baba le ndlela ukuthi banganqoba njani. Kodwa-ke lokho kaMnangagwa ohlale khala ngawo, kodwa-ke enga-ofi engaproshi i-solution ukuthi hhayi yebo kambe kula ma-sanctions kodwa sizanqoba ngalokhu lalokho. Yikho kama-sanctions kuyinto nje elula ukuthi-ke ayiqede-ke lo hulumende wakhe wesibuthe ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu, ahloniphe i-property rights, ahloniphe abantu babe lamalungelo abagcweleyo, bavunyelwe ukuthi ba-associate kumbe babe lama-organizations yabo abawafunayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Evidlela Ncube, ingcweti kwezombusazwe.
Akukhulumileyo upresident kube kuchitha isikhathi kakhulu uthinta izinto ezingadingakaliyo ubefanele ukuthi akhulume lokho okuyikho okudingakalayo ungabona nje ukhulume ngama-sanctions into engadingakaliyo nakancane ngokuba ayisikho ukubulalilizwe ukubulalilizwe i-corruption okubulalilizwe ukubusa kabi okubulalilizwe ipolitiki engaqondanga ukuthi siyehluleka ukubamba ukhetho olukhululekileyo okubulalilizwe yikungahloniphi amalungelo abantu le-constitution okubulalilizwe yikungabusi kahle hayi ama-sanctions ama-sanctions sokwaba yikucatsha nje ngomunwe
umongameli Mokgweetsi Masisi wakwelabotswana laye ukhulume emhlanganweni we-United Nations ngezithezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU PF uthi kumele zesulwe izithezo lezi ngimele iSulo 7 zeMaryland nguKit Dube
abogatsha lwezemfundo babike ukubana imihloliso yalonyaka yokuphutsha izifundo zika-grade 7 o-level A-level isizabhalwa ekupheleni kukalwezi kusiya kumpalakazi lokhu kuvezwe ngumsekeli kampati ntambo wezemfundo ephendula imibuzo edalele ephalamende ubethabile masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo
umsekeli kampati ntambo wogatsha lwezemfundo umnumzana Edgar Moyo utshela idalele ephalamende ukuba kufika inyanga kalwezi abafundi bazabe sebelungele ukubhala imihloliso umoyo uphinde wagcizelela ukuba izikolo eziningi zaba lethuba lokulungiselela ukuba abafundi nababalisi baphindele emaklasini bayefundisa kungela kwesabela ingozi yokubanjwa yi-COVID-19 kodwa unkosikazi Nelisiwe Msipha omunye wabazali uthi ngomumo osezikolo okwamanje akwaziwa ukuthi bangaki abantwana abazafinyelela ukuloba imihloliso bengabanjwanga i-COVID-19
sekulose kubanjwa abantwana besikolo bele COVID-19 so khathesi osokuzikhathazayo ukuthi siyananzelela ukuthi uhulumende sethiwe khona abantwana bazabhala imihloliso yabo khathesi o-grade 7 vele abalasikhathi khathesi ngo-November bayabeqalisa ukubhala ekupheleni kanovember so khathesi into esisixakayo ukuthi khona bazabhala njani ngapha kule COVID ngoba abanye abafundi bona bazathola ukuthi engxenye nabantu omele babhala ama-exams abo kodwa sebebanjwe e-COVID-19 okusho ukuthi sokuzamele ba-quarantine
unkosikazi Nomsa Hadebe olomntwana obhala imihloliso ka-grade 7 uthi abantwana basengozini enkulu kakhulu
abantu bethu bayabhala sebiza imihloliso khathesi kodwa silokudala kakhulu ngoba amanani lokhu eqansa and uhulumende akasukabona ukuthi uthatha action bani ngakho okunzima kakhulu yokuthi abantu abethu abaningi bangagcina bengasabhalanga kumbe eminye imizamo ukuthi sibekwazi ukuthi imizamo engenziwa nxa ukuthi umntwana esebanje i-COVID esesikolo yiphi ukuthi angasaleli ezifundweni zakhe
unkosazana Belinda Gamo umfundi uthi kakalungele ukubhala imihloliso ngenyanga kampandula
mina ngenza ama-sciences eqinisweni afika be-ready for ama-exams khathesi ngoba last term besigedisa ukukalowa 6 ukuthi ngingathi in 2 months ngabe sengingabhala ama-exams angiboni ngiphuma lama-result amahle besicela ukuthi ama-exams ethu afakwe next year ukuze lathi sibe sesifundile
isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi imizamo yokuthi kungabi lokumemetheka komkhuhlane ngesikhathi semihloliso ikhona
we have got measures that we have already
silezinqumo ezifakiweyo ezokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ukunanzelela nokulandelela izinqumo ze-COVID-19 ukuthi kungabi lokumemetheka komkhuhlane ngesikhathi semihloliso
abogatsha lwezemfundo bathi bahlela ukuba abafundi bazame ukwenza zonke izifundo zalonyaka abalahlekelwe yizo ngesikhathi izikolo zivaliwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 abafundi babikwa bezamele bafunde behlanganisa ezinye izifundo zabo ezingabe zihambelana kanye lokukhangelisisa izifundo ezimqoka ukuze kunciphiswe zonke izifundo ebezihlelwe ukwenziwa lonyaka baqhubeke bethi bayananzelela ukuba ababalisi abaqhathiweyo okwamanje bayasilela kakhulu ngakho-ke benza yonke imizamo abenelisayo ukulungisisa lomumo ngokuqhatsha abanye ukuvala izikhexo ezichiwe ezingasela babalisi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, ngingubathabele Masuku.
Kulayi tokulamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ukumelana ne-COVID-19. Kwenyele ngezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden welemelika uhlangene lenhloko kahulumende yakweleBrithani uMnumzana Boris Johnson esikoleni sakhe eseWhite House esiseWashington DC ngolwesibili. Abakhokheli bobabili bagcizelele ukuzinikela kwamazwe yabo ekuphathekeni kwinhlelo zokuzama ukulungisisa umonakalo osudalwa yikuguquka komkhathi. Iziphepheli zakwele Haiti ebezizama ukungena kwele Melika zibikwa sezibonakala seziphindela emuva kwele Mexico ukuyadinga ukudla, amanzi okunatha kanye lemithi. Iziphathamandla zeMelika ezisemngceleni lele Mexico zibikwa ziphindisela emuva ababalekela isimo kwele Haiti ngemva kokuhlaselwa kwalelo lizwe ngengozi yokuzamazama komhlaba okubhidlize umnotho walelo lizwe okwamagama. Kulabantu abedlula amakhulu amathathu abafole betshengisela bangena esakhiweni sedale lephalamende ese-National Assembly kwele-Namibia ngaphambilini kokuvota kwamalunga aleli dale ekhonona ngokuthi imali enikezwe ngele-German efika ibhiliyoni lamadola kayeneli ukuhlawula isiga esenziwa ngabe-German ngomnyaka ka-1904 kusiya ku-1908. Ngokubulala abantu bohlobo lwesingerero lesinama, abantu laba bebekhonana njalo ukuthi abazange banxuse ukuphatheka kwenkulumo leGerman. Abebandalo NDCT elikhokelwa nguMnumzana Douglas Monzora bathi sebexoxisa nalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuze kudingwe indlela yokusebenzisana kumanyano we-Political Actors Dialogue loba Pollard. Abe-MDCT babike lokhu izolo besithi uMnangagwa usephendule le ncwadi yabo abayilobe ngeviki edluleyo bemazisa ukubana bafisa ukukhulumisana laye ngoku khathaza abantu beZimbabwe langomanyano we-Pollard. Lokhu kwenzakala ngesikhathi i-MDC Alliance ikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa isithi ingeke yasebenzelana leZANU-PF ngoba yatshontsha ukhetho luka-2018. UChamisa waphikisa impumela yokhetho lukamongameli emithethwandaba. Kusukisela ngasikhathi leso uChamisa lokho esithi uMnangagwa wangena ngendlela engaqondanga embusweni ngakho-ke kasoze asebenzelaye. Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Duke we-Studio 7 uxoxele uMnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance elo Mnumzana Joseph Chuma weZANU-PF.
Siyakwazi mhlophe ukuthi umuntu wahamba wayaxoxisana ngithi lo-President Mnangagwa. Okunye yikhonokho ukuthi ubaba uMnangagwa wamtshela ukuthi unesinxoxisana laye kajoyine i-Pollard. I-Pollard ngihlanganiso yabantu abanganabantu ngisho ungazi ukumultiply imillion times zero ngu-zero. Ngamandlwane bazama ukuthi kathesi bahole izimali, imali yama-taxpayers ngenxa yokuthi ayikho emthethweni, ayikho ku-constitution, nama ibandla nje elokuthi bathabise izanu kuna bezasidla emahoteleni bezuza amathaketi bazuza izimota. Yikho uMonzora ungena njani yena engazange i-contest as a presidential candidate ngo-2018. I-constitution yabo ithi labo abadliwa nguChamisa ngo-2018 yibo abafoma i-Pollard loMnangagwa ngoba bonke bonabo badliwa babuhlungu ngokudliwa ngumfana omncinyane ithi kangene kwamanje.
Ye, baba, Tuma, ungathini ke ngodaba lolu njengoba kukhanya ngani umnumzana uMonzora sefisa ukuthi asebenzelane lo mnanga.
Okokuqala mhlawumbe kumele siyenze lokwana kodwa ngesilungu i-definition ye-Pollard ubana into enjani, imi njani, kuhamba njani. I-Pollard Mthembu lolo hlabezulu wonke nje inkundla laba ukuhlangana khona laba bantu abezepolitiki kusukela kubandla elibusayo la mabandla nje wonke nje athineyo abephikisa esothi ngama-opposition parties. Okumele kube semxoka yikubana sikuzwisise ukubana ukuba lebandla elibusayo la mabandla aphikisayo akusho ukubana sokudala inkemenkeme yendaba kumbe sokudala umangizondane kumbe sokudala angibonani lawe. Ukuphikisa kwebandla kusho ukubana hayi sibona kutheniyo kodwa sihamba ngento yinye ilizwe lethu i-patriotism. So akula ntembi ukubana amabandla elibusayo la aphikisayo ahlale phansi ebonisana ukwenzela abumbe isizwe sabo bebonke ndawonye noma bethiyene emabandleni abo. So yikho okwenzelwa i-Pollard khona ukubana abantu bonke ababe behlangane khona phana kuboniswane ngoba akula muntu oyedwa olombono wonke ongadriva iZimbabwe ubana iye phambili iphumelele. Siyadingana sonke, kuyafuneka ubana sibehlele ematafuleni anjalo sibonisana sisonke sindawonye. So akula nto embi nge-Pollard. Ngakho ke uMonzora nxa bebona kufanele ubana bekujoyine noma engazange abe i-candidate ngo 2018 kodwa nxa ekubona hayi abanye bahlezi laphana babonisana belaphana ngikela lami ngifike eduze kuyabe kuqonde kakhulu. Kuyinto futhi ebengiyifisela ubana ngabe lo Tsamisa le-NDC yakhe e-alliance ngabe labo benza into efana nabethi hayi asibili etafuleni laphana siqoqoda namakhanda.
Wena ungathini ngamasitanisibili
konke lokhu? Thina kusimangalisi isibaya sabo kodwa bazahliyangeka ngoba abantu babazondele ngenxa yokuthi basebethengisile njenge-internal settlement yeZimbabwe lapho uzobewa lo Smith lo sitholele indaba yeningisi rawo abathengisa khona bahle bahlanzwa ngabantu. Sithi i-history iyaziphinda, i-history repeats itself. Ngamandlwane bangasitshela nje into eyodwa zwi abasebeyiphumisile singathi i-objective eyodwa abangasitsheli ukuthi benzeni ngaphandle kokuthi bachaphaze imali zabantu. Hhayi uMonzora ngowezano, izano i-MDCT. Thina lokhu vela kusimangalisi. Ukukhuluma ngakho nje sesikhuluma ngoba abantu bayasibuza kodwa uZulu uthi hhayi bayekelenini zobohla manyosi ngoba abantu sebebebazi ukuthi i-Pollard ngezani. Kulabanye abantu abakhontestayo ku-Pollard bengaso bezani, khathesi sebajoyina sebeyimemba zezani. Labona abantu omnyaka kuphela ozayo bazabe sebethe uzano ngoba vele basebenzela izano.
Ye, siyabonga kakhulu ke baba Tuma. Ngena khonapho sizokuthi ungathini ukhanya kazani MDC Alliance ithi lokho kuyinto ngokwezano kuphela kukhokunye.
Ngiyabuza umfowethu ubaba uMafa, into ekhona nansi, i-Pollard ayisiyonto yezanu PF. I-Pollard njengoba ngishilo abantu bonke abezepolitiki ukuthi behlangane ndawonye kuboniswane. I-ZANU PF layo ikhonapho igoqelwe labo futhi besifisa ngabe bayabuya. Ngiyamuzwa ukuthi kona hayi ngabe uthi i-dialogue ibuya yenziwe ngumuntu onyutisale lani. Khangela kathesisi lohulumende wenza bona bayakuthanda ngoba bakuthandi. Into kumele beyibone naleyo nto uhulumende wesilayo lo president okhona ukwamukelekile mazwe wonke jikelele including i-United Nations nangokwayo. Eyiyo ibhodi enkulu udlula amabhodi wonke la bakwazi njalo bananzela ukubana iZimbabwe ikhokhelwa ngupresident Emmerson Mnangagwa.
Lapho-ke lizwe umnumzana Joseph Chuma wezanu PF lo mnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo umpractitus Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6
kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Milano.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.